Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu umhlaka 9 impandula 2020 ngupresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7388 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.6 million.
Umongameli uCyril Ramaphosa wathi delegation ye-ANC beza kuya eHarare izahlangana lobukhokheli bezanu-PF ibuye ihlangane labanye futhi okugoqela amanye amabandla ezombangazwe. Kuyasimangalisa nxa kuyinkuthi kabezabona izanu-PF kuphela.
Iqula lebandla libusayo kwele-South Africa ele-ANC elize eZimbabwe lihlangane labedali laphezulu ele-Central Committee yebandla lezanu-PF kuphela.
Sibuyele emsebenzini ngoba silethemba lokuthi uminister omutsha uzafeza izithembiso zakhe asinike zona. So khathesi njengoba sonke sikwazi ukuthi imali esiyiholayo 4,000 kusiya ku-6,000 RTGS, imali leyo ayenelisi ozukho bakhwelile, ukudla konke kukhwelile.
Abongi sebemise ukukhalala kwabo umsebenzi kulandela inkulumo yomsekeli kamongameli ongumphathintambo njalo wezempilakahle. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7388 asebetholakale bele COVID-19 eZimbabwe. Abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu 5,477 babiwa sebesinde kuleli gciwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili 218. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebetholakale bele gciwane leli sebesedlula isigidi 1.3 million labulala inkulungwane ezingamashumi edlula amathathu 31,701. Abekolejini le-Johns Hopkins University yakule Melika bona bathi emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamashumi phose amathathu 27.6 million abafunyenwe bele COVID-19 yabulala abantu phose isigidi esisodwa 898,426. Iqula lebandla elibusayo kwele-South Africa ele-ANC elize eZimbabwe lihlangane labedali lephezulu ele-Central Committee yebandla lezanu-PF kuphela. Abe-ANC bathi batholile izicelo ezimbalwa kunhlanganiso ezehlukeneyo ezokuba lizwe icele lazo, kodwa alenelisi ukwenza njalo kulolu hambo. Ngakho ke bacabange ukuphenduka. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Ekhuluma emhlanganweni lintathela izindaba eHarare unobhala jikelele we-ANC omunye njalo okhokhela leli qula umnumzana Elias Magashule uthe inkulumo zihambe kuhle phakathi kwe-ANC leZANU-PF esithi loba nje ezinye inhlanganiso bezifuna ukukhuluma labo sizathola ithuba ekuphendikeni kwabo ngelinye ilanga. UMagashule uthe bathole izicelo ezivela enhlanganisweni ezimbalwa ezifana le-MDC Alliance, izaphu, ummeli weMelika eZimbabwe labanye.
We have also received some.
Sesithole izicelo ukuba sihlangane labanye abafana lebandla le-Transform Zimbabwe, uDr. Simba Makoni, izaphu, iZimbabwe Human Rights NGO Forum, iMDC Alliance lomeli weMelika kuleli, nakodwa ndawonye leZANU-PF sibone ngathi kulungile ukuba sibabone, sizakwenza ukuba siphenduke kwesinye isikhathi sohlangana lenhlanganiso lezi.
Kodwa unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Nikazino uthe kuyajanisa ukuba i-ANC ibone ibandla leZANU-PF kuphela ngoba amanye amabandla elezicelo afuna zilungisiswe.
Into eyenziwe nge-ANC ukuthi behlangane labantu abeZANU-PF kuphela bechiya amanye amabandla lamanye ama-stakeholders, siyabona ngento engalunganga, kodwa bona bayakwazi ukuthi kule nkinga lapha eZimbabwe and kulabantu abaningi ama-leaders akufanele ukuthi behlangane labo bezame ukuthi besi cede ukuthi siqede iproblem esilayo lapha eZimbabwe. So azanga sichazeke kodwa njengoba bethe bazabuya futhi bazophenduka besibone bebone amanye amabandla bekhulume labo bezwisise ukuthi inkinga kuyini sizowamelela ukuthi bebuye.
Lokhu kusekelwe ngumqondisi wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kweSouth Africa, eyeZimbabwe Community in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, yena othi ayisikho kwathenjiswa ngaphambilini ngumongameli Cyril Ramaphosa ngaleli qula.
Ngemva komhlangano we-National Executive Committee, African National Congress, umongameli uCyril Ramaphosa wathi delegation ye-ANC ezakuya eHarare izahlangana lobukhokheli bezanu-PF ibuye ihlangane labanye futhi okugoqela amanye amabandla ezombangazwe. Kuyasimangalisa nxa kuyinkuthi kabo i-delegation ye-ANC seyizabona iZANU-PF kuphela. Thina besekufisa ukuthi kumele i-delegation ye-ANC ibonane lobukhokheli beZimbabwe Congress of Trade Unions, ngoba iZANU-PF sikuthethe yakwenza angani ukuba i-trade unionist kulicala.
Kodwa isiphathamandla sebandla le-United African National Council, UNC, umnumzana Alpheus Mapranga uthe njengebandla balethemba ukuba leli qula lizaphenduka njengokuthembisa kwalo.
Ukubuya kwabantu abe-ANC kweleZimbabwe lo mcabango ukuthi bazakuba lothuba lokuthi babone bakhulume labantu bonke ama-stakeholders wonke kweleZimbabwe ukuthi bazame ukubona ukuthi kuyini sibilo okuduvayo lapha eZimbabwe. Ngoba singakhangela izinto ezihambe ezenzakalayo lapha eZimbabwe ziningi kakhulu eziqondanele ZANU-P F. So ukuthi bona babuye kakhulume leZANU-P F kuphela babuyele, angiboni kungani kule lesizathu esihle ngoba akula lokhu abayebekulandile.
Iqula le-ANC leli libunjwa ngabathi umnumzana Elias Magashule onguye olikhokelayo, uSamson Mantashe, uNosiviyo Maphisa Ngqakula, uThoni Yengeni, Lindiwe Zulu lo-Enoch Godongwana. Abe-ANC bafike eZimbabwe izolo bekhangelele ukuphindela ekhaya kusasa bengahlangananga lezinye inhlanganiso, amabandla ezombusazwe kanye labezinye inhlangothi zempilo. Ingcwethi ezicubunga ezombusazwe zithi leli nyathelo elithethwe ngabe-ANC lishiye abantu bonke elizweni bedanile okwamagama, ngoba bebekhangelele ukuthi nxa leSouth Africa liqinisile ukuthi lizimisele ukuba lidinge isisombululo kungxaki ezibhekane leZimbabwe, akula ngenye indlela ngaphandle kokukhulumisana lenhlangothi zonke elizweni, hatshi abeZANU-P F kuphela. Lezi ngcwethi zithi abe-ANC bekungamelanga balalele iZANU-P F lapho isithi akula ukuhlupha eZimbabwe khona kulokuhlukunyezwa kwabantu abalela ilungelo loluntu bebotshwa, inkohlakalo ebhakhe kangaka kuziphatha amandla zikahulumende, ucuku lwabezomvikela phansi kweziqondiso ze-COVID-19 lockdown, ukuthunja kwabalela ilungelo loluntu lokunye okuninginingi okwenzakalayo elizweni. Ibandla leZANU-P F lona liyakulandula ukuba kuleli hluphe elizweni lisithi okwenzakalayo yikwenza kwamazwe afana leMelika afakela ilizwe izijeziso zomnotho. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kunjalo nje abakubandla leZANU-P F bathi bekungaqondanga vele ukuthi izithunywa lezi zikhulume lamanye amabandla zingakazwisisi ebandleni elibusayo ngokwenzakala eZimbabwe. Umnumzana Believe Kaule, umsekeli webandla leZANU-P F, utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukubana umnumzana Esmagashule labanye bakhe balelungelo lokukhuluma ngokwenzakala eZimbabwe lenhlanganiso ezizimeleyo njalo lamabandla anjenge-MTC Alliance nxa sebekhulumisane leziphathamandla zeZANU-P F.
Okuthokozisayo ukuthi ukuthi inanzelele ukuthi kuqakathekile ukuthi ikhulumisane layo iZANU-P F ukuqala izwisise ukuthi udaba oluyilo oluqondileyo yiluphi endabeni ekhona mayelana ngeZimbabwe. Njengakhonokho ukuthi amangikade bekhulunywa amaningi nalaba bekhulunywa izitha zethu beyasikisa endaweni eziningi kakhulu. I-South Africa-ke njengehulumende ye-ANC ikhethe ukuthi izozwisisa kuhle kakhulu iyo iZANU-P F njengebandla elibusayo ukuthi kathi umumo wezinto lowo umi njani, uyini, sebezathi besuka lapho ke bena bekhethe indlela yabo ukuthi khona okwaba kutholayo bakugcwalisisa njani ngendlela yabo endlela abayibamba ngayo indaba leyo.
Babagawule nxa kungani kunjalo ukuthi sebefuna ukuphindela ekhaya bengabonanga amanye amabandla. Kwabe kusitshoni sibili khona ukugawula.
Kwabe sitsho ukuthi kwenziwe kuhle kakhulu ngoba laba abanye abamabandla la amanye dala begijimile ibo bayenze bona bamadoda abuya khonapho bahambile kudala bephundile bathumele abantu babo izikhonzi zabo zagijima zayacebela zakhuluma amanga khona lephandle. So amanga nalazi wakhulumileyo abagijimile bayacebela izanupiyeva zane hambe ecebela. So sokumele ngokuphela kwabo bese bekhangela-ke belethe lokana kucetshwa ukuthi hhayi lwana uthi uthanthethe yancutshwa sinzwa so sinzwa lokhu lalokhu lalokhu thina singobani then labantu beyobuya bephethe bethi hawu kulabantu abelabo bakhalayo bathi bona alibabamba kuhle laba bathi lokhu laba bayothi lokhu lokhu layo kukathi lokhu kwenzakale njani sokumbe sofakazi abasinike bona yilobo ufakazi bakhona kuhleli phansi bekhangela izanupief beyihlonipha futhi njalo nangokuthi yile impandela ibusayo. Okuningi lobu obunye ukuthi kumbe bafuna ukuthi behlangane labo bevele behlangana kangabi ngoba ele bala abantu babameleyo khona ngale phetsheya abale ma-G40 bajoyile kwale bantu be-MDC alliance bala abantu babamelayo ababeyibo abahambisa inhlelo siku zonke kuphuma ebulenzini kukhuluma amanga wodwa suku zonke amangabo avele aphuma suku zonke yiwo abathele i-ANC yiyo ilethwe ngamanga abo.
Mnumzana Believe Gawule ngumsekeli webandla lezanu PF uxoxe lo Gibbs Dube ekobulawayo ecingweni. Abongisi bemise ukukhalala kwawo umsebenzi kulandela inkulumo yomsekeli kamongameli ongumphathintambo njalo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga lanxa izikhalazo zabo zilokhe zingakalungisiswa. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina batshele amalunga abo elizweni lonke jikelele ukuba babuyele emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi kusukela ngenyanga kaNhlangula. Lokhu kungemva kokuba sebeyamukele isinqumo sikahulumende esokuqoqa kakutsha ugatsha lwezempilakahle ebese kuyinto esilesikhathi eside beyilindile kumqhatshi wabo kodwa izikhalazo zabo lokhu zingaguqukanga njalo lokhu zingagcwalisiswanga. Unkosikazi Primrose Sibanda ongumongikazi njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo uchasisa ngesinqumo sabo sokubuyela emsebenzini.
Omongikazi bajabulile impela ukuthi babuyele emsebenzini kodwa lokhu akutho ukuthi izikhalazo zabo seziveziwe nguhulumende wakuleli. Sibuyele emsebenzini ngoba silethemba lokuthi uminister omutsha uzafeza izithembiso zakhe asinike zona. So khathesi njengoba sonke sikwazi ukuthi imali esiyiholayo i-4,000 kusiya ku-6,000 RTGS imali leyo ayenelisi ozukho bakhwelile ukudla konke kukhwelile. Ngakho umongameli wethu owezina usicelile ukuthi nxa ulokunye ongabe ukwenza kumbe ukuthengisa amatamatisi ungathatha leyo mali uhambe ngayo ngaphi emsebenzini. Salindele ukuthi uminister wethu anjani afeze izithembiso zakhe.
Uqhubekela phambili umongikazi Primrose Sibanda esithi bazwile isikhalazo sikamsekeli kamongameli umnumzana Constantine Chiwenga esokuthi ukukhalala umsebenzi ayisiyo ndlela yokulungisisa izinto.
Silethemba lokuthi njengomuntu omutsha njengomuntu osengummeli wethu uzasimela asizwisise asincedise kukho konke esikhala kukho. Simzwile ukuthi uthe indlela yokuthi sibe sihamba ku-strike sisekela umsebenzi sithini ayisiyo indlela yokulungisa izinto kuleli. So lathi salalela sabuyela. So sesimelele yena khathesi ukuthi ngawo yanjani uyafeza la isithembiso sakhe ngoba as much as ama-patients egula siwathanda kodwa lathi kumele sinjani sinakekelwe ngokunjalo.
Umgcini sihlalo weZimbabwe Nurses Association eUnited Bulawayo Hospitals umnumzana Anthony Majongosi uthi bazaqhubeka bexoxisana lomqhashi besemsebenzini.
Kathesi sonke abamkhazi sithi siyabuyele emsebenzini sikhulumisane le-government ithi izolungisa izikalazo zethu. So kathesi sithi wonke amanesi ayakwanisa ukuthi ahambe emsebenzini ahambe abaningi abalayo imali iyakhona yokuthi bahambe emsebenzini lenda wakuti imali yetu isalari echwani kodwa seyiphelile kathesi simelele ukuthi isalari ingangena kumbe siyakwanisa ukuhamba semsebenzini so simelele ukuthi igovernment kathesi izofaka imali so kathesi sithi bonke bayakwanisa ukuhamba emsebenzini kathesi bayakwanisa ukuhamba.
Umnumzana Khulani Mpofu oyisakhamuzi sakoBulawayo usekela isinqumo esithethwe ngabonge sokubuyela emsebenzini.
Into enhle kakhulu le yenziwe ngabomongikazi ukuthi bebuyele emsebenzini laloba nje izinto zabo kade bekhala ngazo zingakagcwaliswa zonke kodwa solongezi sokule commitment ngibona kuyinto eqondileyo ikakhulu nxa sikhangela impila kahle yabantu ukuthi impilo yabantu iqakathekile. Kumele bekwazi ukuthi bengafika esibhedlela besizwe wayelist ama-negotiations esaqhubeka sithethemba njalo lokuthi i-government la izafulfila ipromise yabo ibanikeze lokhu abathe bayakufuna.
UChiwengwa ubikele idale lephalamende ukuba sebehlela kakutsha ukusebenza kogatsha lwezempilakahle ngendlela ezakhangela izikhalazo zabongi. Lokhu ukwethule ngomvulo lapho ekhuluma ngamacebo abalawo okuguqula ugatsha lolu. Nimele Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Live talk namhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umonakalo osudalwe ukuqhamuka kwe-COVID-19 kanye la ngokuphindela kwabongi emsebenzini ngemva kokukhalala umsebenzi okonyanga ezintathu. Namhlanje kuhlelo lwethu lapho esikhuluma ngezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. UChris Gande uxoxa lonobhala jikelele wogatsha lwebandla eliphikisayo le-EFF Zimbabwe umnumzana Siphosenkosi Machokomola Balule. Uqala ngokumbuza ngohlelo olwenziwa okwamanje kwele-South Africa lokuvalwa kwezitolo ze-clicks ezibikwa zibandlulula abensundu.
Thina njengebandla le Economic Freedom Fighters eZimbabwe siyavumelana lokutshengisela okwenziwa ibandla le EFF South Africa besilwa lendlela yokukhakhathwa kwabantu abansundu ngokobandlululo ngabamhlophe. Abamhlophe bayizigebengu ezinkulu kakhulu ngendlela yokuthi bayadla ubuntu bethu besebenzisa ijwabu lethu njengabantu abansundu belingcolisa belihlakaza belichitha. Lokhu kutshengisela kumele kube lokuthi wonke umuntu onsundu umhlaba wonke jikelele kodwa iAfrika abansundu abaseAfrika bahlome labo izikhali zokulwa labamhlophe ukuze isizwe sabantu abansundu umhlaba wonke jikelele sihlonitshwe ngokulohlonzi, sihlonitshwe ngesimo somnotho, sihlonitshwe ngesimo sobuntu bethu, ngesintu sethu nabokhokho bethu.
Nxa sikhangele wona umbuso okhona weZimbabwe okwakathesi, lithini lina njengebandla le-EFF?
Uhulumende ohlukumeza abantu kasenguye uhulumende wabantu. Uzaba nguhulumende wabantu kanjani labo bantu okumele ubamele ususilwa labo? Kanti ubaba nxa ezathi esekhaya esethwalele abantu abakhe umkhonto, esethwalele abantu abakhe izinduku nemikhonto, kuzaba kusasengumuzi, kuzaba kusasengubaba bani ena lowo osesilwa labantu bakhe? Abantu bakhe labo nxa bezahloma bethwalele ubaba izinduku lemkhonto, kutsho ukuthi umuzi usuchithekile phela. Lowo baba kusamelanga abe ngubaba okhangele abantwana ngoba usesiba yisigebengu sikababa. Esintwini siyayisitsho ukuthi uthango leba solusidla amakhomani. Nxa sokunjalo uthango solusidla amakhomani, hatshi, kuyaba kungaselanto eqondileyo, kuyaba sokuyikuchitheka. Isizwe seZimbabwe siyachitheka.
Luphatha njani udaba lwezombusazwe? Lilawo yini amacebo wokuthi kungenziwani ukuze kube lo mbuso ongcono lenhlala kahle kaZulu engcono.
Thina njengabe economic freedom fighters Zimbabwe sikhangele ukuthi ukuze siyakhe isizwe sethu kumele siyakhe okwakuqala ngemfundiso ngesilungu esingathi thina sitshintshe ifilosofi yelizwe. Lokhu kuyaba kutsho ukuthi njengoba kathesi abantu sebekhangela ukuthi hatshi ukutshontsha bona bakubona kuyinto esivamile, bebona sokuyingxenye yobuntu babo. Thina-ke sithi hatshi kumele sibafundise abantu ukuthi ukutshontsha yinto engaqondanga, yinto engcolileyo.
Umnumzana Sipho Senkosi Machokomo lapha lule unobhala jikelele webandla le-EFF Zimbabwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esebhilithane. Inkosi yakwaMthokazi uBuyani Lobhengula Khumalo useyethule uhlelo lwakhe lokwakha kakutsha lokuvuselelwa kwesizwe sikaMthokazi esibisela kusibanga ebesikuso ngesikhathi kubusa inkosi uMzilikazi. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
La ngamabutho enkosi Lobhengula Bulelani Khumalo ngesikhathi egiya emkhosini wokunanza usuku lwenkosi uMzilikazi okhutshelwe Johannesburg ngempelaviki. Kulumkhosi bekugcwele phamu abebevunule ezesintu, kusinwa kugidwa ezomdabu kukhunjulwa inkosi uMzilikazi eyasungula isizwe sikaMthokazi. Inkosi uBulelani Lobhengula isebenzisela olusuku ukuvezela umphakathi uhlelo lwakhe lokuvuselela isizwe sikaMthokazi. Uthi kulolu hlelo luzaqala ngokubhaliswa kwabo bonke abesizwe sikaMthokazi abaseSouth Africa lamanye amazwe bese kugcina ngabaseZimbabwe.
Bahlabezukamahle, kunama-items la akufuze sikhulumisane nawo, ama-action plans for the 2020-2021. Into akaziyo of working teach on IET must contribute financially towards our well-being as a nation. For projects, for gatherings for the welfare of Sintwakas, his people and his leaders, there is apparently a million of us in Zanzi alone, by the way.
Lokhu kuzalandelwa luhlelo lokuqoqwa kwemali yenhlelo zokuthuthukisa isizwe lapho akhuthaze ukuthi umuntu wonke ngamunye akhiphe i-20 rands loba i-$20 ngenyanga. Le mali izasebenza ukuxhasa inhlelo zentuthuko, ezemidlalo, ezamasiko, ezokulima, ezemisebenzi lezamabhizimusi. Umnumzana Zwakele Caleb Makhulela odabuka ePlumtree ngomunye wabemukele lesimemezelo ngezandla zombili esithi kwakha lesi sizwe uza kuqala ngokukhumbula inkosi uMzilikazi. Le yinto egcizelelwa ngumnumzana Junior Ngwenya odabuka eKhezi eMaphisa, yena othi kungaba mnandi kakhulu uma isizwe sikaMthwakazi singabuyela empilweni yomdabu.
Ngithi-ke wonke umuntu lapho engabe khona kufanele ukuthi akhumbule inkosi yakithi, sizazi imvelaphi yakithi, singadlali sigwaba nesingelakho, sikhohlwa esilakho. Asibuye emasisweni sidle ngoludala, sidle ngcondo endala. Ngithi komthokazi, ngithi isizwe komthokazi.
Inkosi uBulelani ukhuthaze bonke abadabuka kwaMthwakazi abasemazweni ukuthi bayethola umhlaba ekhaya, njalo babe neqiniso lokuthi banemizi. Ukhuthaze njalo izinduna ukuthi zingavumi ukuthi imvumo yokwemba amatshe aligugu komthwakazi ithathwe ngabantu abadabuka kwezinye indawo. Uthi imali evela kula matshe aligugu kuzafuze isiwe kuntuthuko yesizwe sikaMthwakazi. Uthi olunye lwenhlelo zakhe yikukhuthaza lokusekela intsha kwaMthwakazi ukuthi ifunde, ithole amakhono emisebenzi, ngoba lezi zinto ezadingeka kakhulu ekuthuthukiseni isizwe. Uthi ufuna ukuthi uMthwakazi abuyele kusimo ayekiso ngesikhathi sikaMzilikazi lapho abezimele ngokugcweleyo, ebuswa ngokomdabu, njalo lenhlelo eqinileyo zokuvikela uzulu endlaleni lebuyangene. Loba kunjalo bakhona bathi kuzaba nzima ukuthi iphupho lenkosi leli lifezeke njengoba uhulumende weZimbabwe engasokavume inhlelo zokuqoqa isizwe sikamthwakazi kabutsha ziqhubeke. Abanye bathi okuhluphayo ukuthi bakhona abanye labo abalokhu befuna ubukhosi kukamzilikazi okuyinto abathi izadala ukudonselana nxa inkosi uBulelani izama ukufeza le licebo. Ngelesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Kusukela ngo-1979, uhulumende wele-Iran okhona ethatha intambo zombuso usetheswe amacala amaningi wokubulala abantu mahlayana, ukuthunjwa kwabantu kanye lokuphathisa imisebenzi yabalwa becatsha, iningi labo kungabesi-Muslim abedlulisa amalawulo eyama-terrorist abahlasela amazwe edlula amachumi amane emhlabeni jikelele. Njengokusho kukanobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Mike Pompeo othi ucuku lukahulumende wakwele-Iran ngolwe zinga laphezulu olungela umkhawulo njalo olungahloniphi imingcwele yamazwe. Umhlaka 21 Ncwabakazi okulusuku olwabekwa eceleni ukukhumbula abathinteka lokulahlekelwa ngumphefumulo empini yamalwecatsha edlulisa amalawulo yama-terrorists, olo Day of Remembrance and Tribute to the Victims of Terrorism, uhulumende weMelika njengendlela yokuhlonipha abathinteka nge-terrorism ufakele izijeziso ebantwini abalichumi lane 14 bakwele Iran abaziwayo ukuthi bephula ilungelo loluntu, abalichumi lantathu babo abaziwayo ukuthi baphatheka ekuhlaselweni kwele Switzerland ngomnyaka ka-1990. Laba bantu babikwa bangena kwele Switzerland becatshe ngokuthi ngabameli bele Iran, njalo bahlasela abantu ababengela cala bebethesa icala lokuba ngabahlamuki ngoba belemibono ehlukile lekahulumende. Loba kunjalo, embikweni wakhe wokwethula lezi zijeziso, u-Secretary of State Mike Pompeo uthe uhulumende we-Iran akancindezeli abaphakathi kwelizwe kuphela kodwa lezi zalane zalelo lizwe ezisemazweni. Omunye wabafakelwe izijeziso lezi nguHoja Darkoday Suri, umqondisi wejeli elilodumo lokuphatha iziboshwa ngocuku kwele-Iran ele-Avon Prison, lapho iziboshwa ezihlukunyezwa okwezinga laphezulu okugoqela ukudlwengulwa lokuchaywa kakubi kanye lokungatholiswa usizo lokwelatshwa. Ukufakwa kuluhlu lwesijeziso kwaba lichumi lane laba bakwele Iran kwenziwe ngesizathu sokuthi baphatheka kuzehlakalo eziningi zokuhlukunyezwa kanye lokwephulwa kwamalungelo, okusho ukuthi bona lemuli zabo ngabavunyelwe ukungena kwele Melika. Esikwenzayo lapha yikuveza sobala ukuthi ele Melika limi ndawonye labantu abahlukunyezwa nguhulumende wole Iran emhlabeni jikelele. Ele Melika likhangelele ukusebenza gadalala ukufuqa ngazo indlela uhulumende we-Iran ukuze abanjwe ngamandla ukuhlonipha ilungelo likaZulu, kutsho u-Secretary of State Mike Pompeo. Uqhubeke ethi ele Melika likhangelele ngamehlo abomvu lelo langa lapho iziphathamandla zikahulumende wele-Iran ezephula lokuphatha abantu ngocuku bazamiswa phambi kwemithethandwaba bethonisiswa amacala wokuhlukumeza lokuncindezela amalungelo abantu ukuze kusuthise imuli ezalahlekelwa lokuthinteka ilolu gcuku phakathi kwelizwe kanye lababalekela emazweni.
Lapho ke belulaleleyo kudaba oluveza imibono kahulumende weMelika. Singeke ihlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokhela. Iqula lebandla elibusayo kwele South Africa ele-ANC elize eZimbabwe izolo lihlangene labedalela phezulu ele-Central Committee yebandla le-ZANU-PF kuphela. Abongisi bemise ukukhalala kwabo umsebenzi kulandela inkulumo yomsekeli kamongameli ongumphathi ntambo njalo wezempilakahle. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu namhlanje. Olivalelisayo Praxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.